I-IOM ithi ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 yikho sekudala ukuthi abeZimbabwe baqale ukungena emazweni angumakhelwane. Ugwalo olukhitshwe yiofisi ye-IOM Zimbabwe olwe-Floor Monitoring Report olwenyanga kaNhlangula lukhomba ukuthi kulabantu abaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amahlanu i-51,302 abaphuma elizweni. Lokhu kukhomba ukuthi inani leli likhuphuke ngesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% uma uqathaniswa lenyanga kaNkwenkwezi. I-IOM ithola lezi nombolo ezindaweni zokungena kuphuma elizweni esigoqela iBay Bridge, Plumtree, Chirundu, Victoria Falls kanye lezinye ezifika amachumi amane lanhlanu i-45. Amazwe akhelane leZimbabwe afana leSouth Africa kanye leBotswana asevumela abantu abahlatshwa ugcwele ijekiseni COVID-19 ukuthi bangene kungela zidingo eziningi-ningi. Njalo amazwe la athi abantu sebangahamba-hamba emphakathini bengafakanga ilembu lokuvala amakhala lomlomo i-mask. Unkosikazi Debra Mkhasa oyinhlanganiso ye-Blue Vendors and Traders Association uthi ukuyekethisa kwesiqondiso soze COVID-19 sokuphathise amalunga abo.
Amanye amabhoda like eBotswana ibesithi khona sekuthi kusetshenziswe ama-COVID certificate nxa wahlatshwa konke le-booster yangkhona. So ngithi all that is high besingakezwa emkhuhlane besingakaboni kumalunga ethu. Bayachapha bayahamba bephenduke besingakaboni ukuthi so ngithi vele sobona kuyinto nje enormal.
Unkosikazi Mkhasa uthi kodwa asebekubona ukuthi amalunga abo aseqala ukuchapha imncele noma nje abanye sebethenga esitolo sezivulwa ezokuwoda kobulawayo.
Amalunga ethu ngingathi 50-50, akhona achaphayo akhona angachaphiyo. Kulezi nsuku sesilama-China shops, so abaningi sebewoda kuma-China shops lawa avuliweyo kobulawayo endalokho evulwa, so balutshwane nje abachaphayo izinto ezingabe zinkulu. But for clothing, issues, ini, sokutholakala lapha.
Owe Zimbabwe uphinda ngokuthengisa impahla kweleBotswana Mzwana Rodwell Moyo uthi noma nje sokwekethiswe isiqondiso se-COVID-19 kukhona ukusabambe iningi ukuthi lichaphe umncele.
Thina ama-exporters lokho kunzima ukuthi si-exporte because of ama-restrictions. Akusela ama-incentives lana esasiwaphiwa, like xa we-exporte sasinikwa i-3%. Ama-3% lana ayesincedisa kakhulu kuma-expenses of traveling, expenses of exporting. All combined. But kathesi akukho lokhu, instead igovernment ithatha 20% yemali lana then bekukhompyuthele bekuningi local currency which is less attractive, and most of the time i-20% lana kabe kuyiyo i-gross profit yakho. Imagine working so hard uyethole i-gross profit ye-20% uyithathele unike i-local currency.
I-IOM ithi esinye isizathu esibangela ukuqansa kwenani labantu asebechapha imncele ikakhulu beli bhekise kule-South Africa ukuthi amanzi kumfula uLimpopo aseyintshile okwenza abanye abangena ngurhu benelise uchapha. Abadlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini balubhekisa eSouth Africa, kukanti iningi labantu abangena elizweni kade besiya emhlubulweni weMathebeleland. Abantu abangaba isilinganiso sokwedlula amachumi amathathu ekhulwini i-32% baphume elizweni ukuyakwenza ibhizinisi, kukanti iningi labaphumileyo i-59% kade bengabesilisa. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.